Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 9 ngoNkwenkwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe aphakathi kokudana kulandela ucwaningo oluveze ukuthi uMongameli Mugabe ulosekelo olukhulu.
Into ebengayilandelayo ngabantu abaningi abe-opposition yikuthi lapho abadliwe khona baqalisa ukukhala nge-voters olukuthi ngabe ibekhona lapho ezidliwe khona. Angabe ngizwe bekhala ngayo lapho abawine khona 13 out of 13 seats ebulawayo betotalize yonke into abalandabanayo lapho.
Unobhala jikelele webandla le-MDC Renewal uMnumzana Tendai Biti usephendukile elizweni okwenzele libandla lenze umhlangano wedale le-standing committee kuyona le-iviki. Imidlalo yenkezo ye-Premier Soccer League yalonyaka ikhanya ingakavezi intshantshu. Silengxoxo lomsakazi olodumo u-Ezra Chisasibanda.
Uyakhumbula ukuthi babengela lokho kuthiwa umholo kuthiwa yisalari. Babedlalela-ke amahhala bephiwe lokho kuthiwa yi-winning bonus. Khathesi abadlali laba bathole inkulungwane ngenyanga aphinde aphiwe lokho kuthiwa ngama-bonus kodwa behluleka njalo ukudlala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amabandla ezombusazwe aphakathi kokudana kulandela ucwaningo oluveze ukuthi uMongameli Mugabe ulosekelo olukhulu. Lolu cwaningo olwenziwe inhlanganiso ye-Afro Barometer imanyene le-Mass Public Opinion Institute ike yethula olunye njalo ucwaningo olulempumela efanayo phambilini kokhetho lwanyakenye lapho lezinhlanganiso ezathi uMnumzana Morgan Tsvangirai wayezanqotshwa kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba silengxoxo lomnumzana Impehlabayo Malinga, isiphathamandla sebandla lezanu PF kuhlangothi lwabasakhulayo, endawonye lonobhala jikelele webandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, umnumzana Moses Mzilandlovu onguye osungula lingxoxo.
Ukuthi yena ngokwakhe athi uMgabe uyamthanda, ngapho uMgabe with the same mouth akutsho ukuthi uMgabe akakuphika ukuthi uMgabe kazange akhethise abantu emathebeleni ngoba ukhethisa abantu beplumtree ukuthi abantu beplumtree amakhalanga angamasela abafundanga bathanda bevoli kuyabulala abantu ngakuphike khonapho ngoba abantu abaningi bambone ukuthi khonokho angazama ukukuphika ukuthi akula muntu othanda abantu ongaba lakho ukuthi eyinkokheli engumuntu omdala omele ukuthi ngawe uyahlonipheka njengomgabe ayekhuluma amagama amabi kangaka adala ukuzondwa kwabantu beplumtree njalo kungakho abantu beplumtree kuphela sekunanzela ukuthi ngabantu bemathebeleleni sikukhangele ukuthi abantu abasemsebenzini khona kumathebeleni kathesi ayisibo bantu imisebenzi kahulumende ayisibo bantu bemathebeleleni abaningi kungokhuna amapholisa wona lawo ukuthi ungajontelwe endlini yakho Malinga uhambe uyoripoti ukathi kukhuluma isishona endaweni yakithi akukutheleli inhloni yini nakukutheleli laka yini ukuthi kambe abafowenu abangalamsebenzi awusuka bete egoni kodwa imisebenzi ikhona esigabeni sakho. Kwezinye indawo ungakwezinye indawo kwamanye amazwe abantu basebenza in local communities kugcinelwa ama-local citizens lama-local residents wena khonoko ukuthi okukuvala amehlo okwenza ukuthi ufiphala amehlo ungaboni into eyenzakala ngakuwe kuyini uze ugwabe kangako ugwaba ngokuthi uMgabe uyakuthanda. Mina ngikhala kangaka ngingumfowenu kungiso omncane ngikhala ngokuthi ngigomela ngokuhlukumezwa izanu khathesi angikapheli amanxebo obuhlungu inhliziyo yami ubuhlungu.
Hhayi, isikhathi sesingasavumi Mnumzana Malinga, ungasigqibela uhlelo usiphe umbono wakho la.
Okay, ngiyaxolisa ngento acile ngayo i-violence e-Mashonaland West. I-violence esiyibona e-Mashonaland West i-violence eyenzakalayo noma kuyiphi ibhawa namhla ngihamba kuyo ntambama ngabantu abaphunguthana bodwa. Abantatheli bendaba sebebhala phansi besithi bona abantu bathayane ngenxa yento zepolitics kungabantu abaphikisanayo nje ngento ezincane ngenxa yamathenzi otshwala. Ikwini ebhawa into ezincane, they're very small isolated situations ezenzakala endaweni abantu bezijabulela nje. Ubaba uMzila uloke egcizelela nge-voters roll and into ebengayilandelayo ngabantu abaningi abe-opposition yikuthi lapho abadliwe khona bacayisa ukukhala ngevoters ukuthi ngabe bekhona lapho ezidliwe khona. Angabe ngize bekhala ngayo lapho abawine khona 13 out of 13 seats eBulawayo betotalize yonke into abalandaba nayo lapho.
Lo ke ngumnumzana Impehlabayo Malinga, isiphatha amandla sebandla lezano PF kuhlangothi lwabasakhulayo obexoxa endawonye lo mnumzana Moses Mzilandlovu kunobhala jikelele webandla le MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Jikelele webandla le MDC Renewal umnumzana Tendai Biti usephendukile elizweni okwenzele libandla lenze umhlangano wedalele standing committee kuyona le iviki kuhlaziywa udaba lomhlangano omkhulu okukhetha inkokheli iCongress. Iziphatha amandla zebandla lezano PF zazisithi umnumzana Biti kasoze aphenduke elizweni evela kwele Melika lapho kade ekhona. Sixoxele sikhulumeli sebaleli bandla kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amalungiselelo ethu ahamba kuhle okumangalisayo ethu kwenzayo, kodwa kathesi ke singena kuma-structures kubona ukuthi kambe ama-wards ethu abegcwele yini, lama-branches kume kanjani, kwenzele ukuthi kube labantu-ke abasethiweyo abayibo abazakuyangena-ke umhlangano esikade ngama-delegates bese besiyakhetha-ke ubukhokheli obuzaqhubekisela ibandla leli siya phambili. Sikhangelele njalo ukuthi sikhonteste-ke ukhetho oluzabuyake luka-2018 sikhiphe izalo PF embusweni. Yikho-ke hhayi amalungiselelo ahamba kuhle kakhulu, siyangena ebantwini i-organizing committee busy nje ingena lokithi by lokithi ikhangela ibona sibili ukuthi kambe abantu ababhalwe emaphepheni sithi bakhona na kumbe ngamabizo nje kuphela. Akhangela-ke kuma-wards nakuma-branches ikade kule zikhethe khona ke abahamba begcwalisa khona.
Sizwa kuthiwa ibandla lenu belilo mhlangano omkhulu we-standing committee, ungasitshela ukuthi lokhu kungakutshengisani?
Ukuba nomhlangano omkhulu enjalo we-standing committee kutshengisela ukuthi ibandla libhizi liphatheke kakhulu ekuthini-ke libona ukuthi abantu sinabo bakhona, libona ukuthi umhlangano omkhulu we-Congress uzabambeka kuhle, yonke izinto zisendaweni yazo. Yikho-ke belo mhlangano kabe-standing committee-ke ukhangela-ke amalungiselelo anjalo ukuthi kube lo mhlangano omuhle omkhulu, sikhethe-ke ubukhokheli bethu obuzasiqhubekisela phambili njengenhlanganiso.
Usizwa kuthiwa lo nobhala jikelele webandla umnumzana Tendai Biti ubekhona emhlanganweni lo, ungasitshela ukuthi liqiniso na?
Ye, iqiniso lethu litshela abantu yikuthi nobhala jikelele wethu behambe bele Melika okwamaviki amane kuphela uzaphenduka-ke. Khona abantu bebesala-ke belalela kamanga abatshelwa ngukhathi ubuwele ukuthi uzahamba kuleminyaka elithumi. Hhayi, bekhona kunobhala jikelele wethu, ukhona eZimbabwe, bekhona emhlanganweni, uyasebenza nje njangansuku zonke-ke umsebenzi yakhe kunobhala jikelele. Khangela-ke inhlelo zebandla ukuthi zizambe kanjani.
Lo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu, isikhulumeli sebandla le-MDC Renewal Team koBulawayo, ubekhuluma le Studio 7 ekhona le koBulawayo. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 5940 laku 15455 kHz. Lilakho njalo usithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.studio7news.com. Kwamanje ke sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa ngelanga lokunanza omama, i-Mother's Day. Sile siphathamandla se-Chitungwiza Residents Association umnumzana Marvelous Khumalo lo kansila Lilian Mlilo wenjube koBulawayo.
Umama ufuze athengiswe uthando nsuku zonke, kodwa leli lilanga elafakwayo ukuze hlengise jikelele ilizwe lonke jikelele ukuthi omama ngabantu aba-important. Kwezinsuku lezi umuntu uyabe edubeka ehluleka, So kuyabe kufuze ukuthi nxa ilanga leli lifika umuntu atholakale ebonga umama wakhe ebonga la umfazi wakhe kanye endlini noma la engumama kodwa ilanga leli vele kathesi seliswele i-importance yalo ngendaba yokuthi abantu abaningi bayadubeka bathola besenza izinto zama-bread and butter issues.
Akumelanga kuze kulindele leli langa kuze vele lanini lanini uthando lihlale lukhona uba bahlale emrecognize owakhe umkakhe njengomama ukuthi kusiyafika leli langa vele abe vele selayinto ambonga ngayo njengomama ngoba umama bathi ngumgogodla wakhona lapho ekhaya fuzanga vele leli langa kuba balikhohlwa kathi kathesi bayakhohlwa angikwazi oyi-financially kube vele sesiphila liyani impilo engalathando angikwazi akusafana nakudala khona lapha mina lama ngabuka kanti sengimbuza kanje lathi vele ngikhohliwe kodwa thina njengabomama lingafikela bobaba siyabakhumbula mina isikhathi esingivele ngihle ngikhumbule ilanga lakhona lingafiki
labana abangani bazuza imali okuyibo abangani baphila impilo ephezulu ubona ingani kibo lokho baza kunanza yini
khonapho ngibonaka zathi bakhona abaluthwane lapha elizweni leZimbabwe abatholayo bona labo mbona bazakwanisa ukunanzelela ilanga leli noma ngike ngangena lami kutolweni ngapha esidingwisa mboda sembona ukuthi ah bakhona amanye ama-shop njengabo OK balakho amakhadi lamanye ama-gifts abathengisawo akhuluma ngokwe Mother's Day kodwa balutshwana abantu laba ngingananzelela abantu bayadubeka ngapha kabala ngitho vele izinto ezi-basic izinto zokudla and siyabona kathesi ilanga leli libuya sisanda ukubona abantwana bebuyela esikolo izikolo zisanda ukuvula kuthi ukuthi kusuka sokusiba nzima kakhulu noma abantu baqedile izimali bebhadala ama-school fees baqedile izimali abanye bethenga ama-informs lokunye lokho okufunakalayo ngabantwana ezikolo ukuze babuyele bayoqedisa i-term leyo yesibili
kuyini abesifazane sengathi kuyabakhathaza kathesi
ukuthi omama abasebenzi omama abaningi so babe befuna ukuthi nabathole ezinye izinto ezibancedisayo ukuthi bancedisane labo baba onjengemisebenzi ama-project abomama bancediswe ukuthini bakhangele abantu abahlala labo abagulayo ngoba umama nguye okwazi endlini ukuthi uhamba njani kube lama-project wona lana ukuthi bafundiswe ukuthi baphathe njani abantu abagulayo baphathe njani abantwana abazintandane kuyahlupha sebesifuna ukuthi kufakwe kuleli langa labomama ngakulokunye okwenzakalayo kufakwe izinto ezinjengazenama ikakhulu njengani nginje ngingukhansila kuyafika isikhathi sokuthi ngiyalandwa ngabomama abalezintandane nxa sokulilanga lokuthi kahambe esikole umntwana kalamali embe ugogo njengalapho engihlala khona enjube kula bantu abakhulileyo bahlala lezintandane ezathiwa ngabobani ngabazali babo ngumkhuhlane lo ukhona kulezi nsuku kuba nzima ukuthi lathi sibancedise njani so kuyabe kufuna sibe le nhlelo njengabomama ngelanga le-Mother's Day khona lezi zinto ezinjalo zinanzelele kukhulunywe ngazo bafundiswe ogogo kutholakale lokuthi singabancedisa njani laba abantwana abazintandane ukuthi bahambe esikolo kwenze kuthi labo batholi ukuthi baziphilele ngoba bengasela abazali ngoba kathesi kulama-school leavers angayenzi lutho azihlalele and eyintandane ngokuswelakala komsebenzi kufuna kusibani ukuthi umntana nalwana aphile njani yikho sokucina kusiba lama-street kids so kufuna sokusiba lalaba abantwana abacina sokuthwanana sebelandwe sugar daddy ngoba uyabe sefuna ukuthi impilo yakhe ibe right
esifazana khona ngapho ethitungwiza kuyini abathwele nzima ngakho abakufunayo
siyabona kathesi kulo dubo lwamanzi amanzi kekho katholakali imisebenzi ukansela uthile ukuthi kakula msebenzi kuthi bona batholakala vele bengabantu abangela imali ukuze bathole labo ishare yabo ye-national cake sale izinto ezi-basic ezama-sanitary wear and okunye kwakhona amabhini kalahlwa ngukhansili ngumunisipala
sibongile kakhulu ukuxoxa lani lingavalelisana
kansela usale kuhle ube namhlophe khona ngale
enzuke usale kuhle babakhumalo khona ngapha ethithungwisa ubona abanye
ngiyabonga
leyo balaleli bekuyingxoxo phakathi kukamnumzana Marvelous Khumalo isiphathamandla seChitungwiza Residents Association obexoxa endawonye lokhansila Lilian Mlilo owenjube kobulawayo lilami usithandekile Mhlanga
Sibonge ke usithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Thiyani indlebe ngevikezayo kuhlelo lunye. Akweze imidlalo ke lamhlanje imidlalo yenkezo ye Premier Soccer League yalonyaka ayifani leminyaka edluleyo ngoba phakathi kwefika phose ichumi esidlaliwe okwalamhlanje akulaqembu eselitshengisa ukuthi linganqoba kungalane yemiklomelo ye PSL iqembu le Chicken Inn yilo elikhokhelayo kulandele ele Triangle bese kusiza ele Dynamos ele Highlanders lona lihlezi kuhlandla lesine sixoxe lengcwethi kwezemidlalo Ezra Chisas Banda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
lonyaka ukhanya kunzima ngikhuluma ngokuthi kulokunzima awuqondakali njengokutsho kwakho kodwa into melo inanzelele sibonakalisa ukuthi ibhola leZimbabwe selisiya phansi xa iqembu le Highlanders lifile ngendlela elife ngayo iqembu le Dynamos lisiwa ngendlela eliwa ngayo iCape United wonke kunjalo sokubonakalisa ukubana hayi ngempela ibhola leZimbabwe liya phansi ngoba kwenzakala kwamanye amazwe amathimu amaqembu amakhulu ayephansi ngendlela ayangayo phansi iDynamos le Highlanders kodwa iDynamos iyazakala ukuthi nxa isizini iqala iqalela kalula isivuka phakathi komnyaka ayisadleki kusela kube July siphambili yabengasadleki ukukhangela ukuthi amathimu njengoba Highlanders bahle bawine kakhulu ngalesi sikhathi kodwa konke kuyadanisa
okokuthi singathi kuyini imbangela yokubana sibone inguqu ingani iyawa njengokujoka
okwenza ukuthi inguqu ingani iyawa uyakwazi ukuthi abantu abakhokheli bazehlulekela lokho sithi ama sponsorship akusela mali ebholeni abantu abasayi ukuyabukela ke ngendaba zomumo womnotho welizwe iHighlanders uyakwazi neChris Sikhawu sebenza izintathe lezindaba ukuthi ke Barberfields kwakusithi kube eminyama two black and white kugcwele pam kathi siHighlanders sidlala i-crowd esingathi ngabantu ababuyile njalo kuya sokubona kwe division 1 kathi abantu zethu iHighlanders kule 4000 ivi lenxa kwakuyi friendly match iHighlanders yayinga 24000 yethola abantu abaningi udlula lapho kathi sokujengisela ukuthi no into ekhona into engekhoyo ababulala ibhora izinkokheli zihle ukuthola izimali lomnotho welizwe wonke
ubona abadlali ungathini balohlonzi yini njengabakudala bona abane sasibabona uPeter labo Madinda labanyo oChuchu labanye abanjalo
abadlali bakudala babedlala ngenhliziyo ukuthanda ukuthiwa yibhethi kudlalela iqembu lakhe nxa edlalela iHighlanders athi hayi mina ngumahlola nyama iblack and white edlala iDynamos athi hayi ngiyiboys and blue glamour boys bedlalela ke ukuthi kangifuni ukudliwa mina mfana wasembare ngidliwa umfana wemakhokhoba babedlalela ke igazi labo lokhu ngokwakakithi uyakhumbula ukuthi babengela lokhu kuthiwa umrholo othiwa yi-salary babedlalela ke amahhala bephiwe lokhu kuthiwa yi-winning bonus khathesi abadlalela bathole inkulungwane ngenyanga aphinde aphiwe lokhu kuthiwa ngama-bonus kodwa behluleka njalo ukudlala njalo abaningi bakhona amaqembu anjengabo-Highlanders sebalahla lokhana okuthiwa ke i-junior development i-youth policy sebegijimele ukuthenga i-Highlanders uyayazi lawo ngayayithenga ngawophinda ndlovu yasemazi ngayayithenga ngawomesedis rambo simanda simazi ngayayithenga ngawomadinda vele kasimazi iDynamos la ingayayithenga ngawomemory mcherahova asibazi bonke lano Francis Shonai kodwa la maqembu ayezenzela abadlali bawo
lo ke bekungu-Ezra Chisas Banda ingcwethi ecubungula ezemidlalo ebesikhuluma laye ecingweni esebhilidali okwamanje ke sesilikhunisela ke ingoma sikhumbula omama njengoba kulilanga labo ilanga le Mother's Day.
Stop, make you no cry again, oh.
Sengakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela amabandla ezombusazwe aphakathi kokudana kulandela ucwaningo oluveze ukuthi uMongameli Mgabe ulosekelo olukhulu unobhala jikelele webandla le-MDC Renewal umnumzana Tendai Biti usephendukile elizweni okwenze leli bandla lenze umhlangano wedale le-standing committee kuyona le iviki lingakhohlwa ke usithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com igama lami nguChris Gande lilayo.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela.